So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe iCoronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubhi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubhi ngemva kokubotshwa ngombimbitho besebencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu, kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. UMamombe umela iHarare West edalele parlamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezi nhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lomkhankaso ibambisane le Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare sibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla se-Unism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center senza i-campaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama-youths onke eZimbabwe njalo lama-citizens onke. Ku-campaign leyo kulento esiyibiza bethi i-shuttle service esithi siyabuya kini lapha elikhona sizolithatha sihambe kuma-registration centers enu. Then sesilincedisa langokuthi i-voting process yenziwa njani. So sebesibuya sizothatha ngobuningi benu silihambise njalo sebesilibisela lapho silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since i-campaign le iqale emaduzaneni bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi balesifiso sokuya-register ukuthi bevote. And isifiso yukuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela or besendile ama-messages ukuthi sibuye kibo so that ngobuningi babo behambe beya-register ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota i-right yethu sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi, 2023 sesondele. Siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth. Isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongumyouth njalo kube lo muntu kuthi lathi sibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga e-MDCT aqhubeka exexebuka ngobunengi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kubikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe bekufuzile ye ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT emathebeleni North kodwa esesikwenzile sisuke sabona ukuthi hayi asifuni kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yiku display lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoina emhlanganweni thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu abaphoya ukutshengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethina abantu kabahambe ku ground behlangana phansi njengobukhokheli obu ground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana iconstituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le candidate eyayikokhuphe ngo-2018 elopane west zwile ukuthi bikhona kulomhlangano angatholi ifull briefing yokuthi khona bavumeleneni but beqalisile ukusebenza ku ground so ke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesipheka bahlangane ke ku ground bangahlangana ku ground kwampana ku constituencies at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha I value ku ground
bona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ukubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba I COVID-19
Tina, njenge provincial executive ye Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki langeviki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations besingakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana PF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe I social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kaba sivumele ke ukuthi sihlangane yesi observe I social distancing njalo sis observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesaba kakhulu ngumkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesaba so lati siyabe singafuna ukuthi ama members ethu lama supporters ethu egcine sebanjwa ke COVID-19 so siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization
Umnumzana Prince Dubeko Sipanda ngumgcini sihlalo we MDC Alliance yamathebeleland North Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli seMDCT kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane ebogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zeuhulumende, sibhale izincwadi ziye kucouncil. Ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bayaqhale ngibagqoka imangabushi. Njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akulamashedi lapho kugadela khona abantu yalo sivumelana thina ukuthi akukhulunyiswani izimoto azibuyele zona izane zazwele sibona kodwa kube izimoto ezo good condition ezizalandela layo imithetho ifakwa nguhulumeni thina as an organization kasili thina nama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kobulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele lempilo.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okungakubangalisayo. Kungangale ezisa lobhengula ukususiza lapha kubhashi la kuhamara esikhona kukuhamara isikithikithi kugcela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunye okumangalisayo kuye kulobhula ngale eze ziyakokocolbak kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngaleso sikhathi esibolo zizulu bathola abantwana balokhu bahuma babebethuna sinosuka sebuyele ezingeso kuye amasofso i-shortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu bakubhala into le ezo kumele ukuthi kubhale ngoba asabe maningi angaba maningi sokusebenza into yangenejo abantu ngoba thola ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane ezesiwarid ngawo sikhuluma ngawo labo badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.
Unkosikazi Theresia Nyathi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Sokuyisikhathi senu.
Oh sanibonani ku Studio 7 linjani? Ngithemba inkosi yezulile igcinile le kusebenzeni kweni phezulu kwofufunyana lolo olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngaka uyavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkuluNkulu seZimbabwe seVictoria Falls thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mdebele mtonga olo umzana olo MDC but we are all abantu so bengicela ukuthi ngaka uyavuma abantu sihloniphane. Abantu bayathatha advantage ngoba MDC so far yabengazathi upper hand ku majority ayithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mas baphendula bese sibonakala ingazathi sisupporta lo mhlangothi kanti ke no yakukuhle ukuthi u councilor esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebeleni abalangqondo yikho silizalisa. What does it mean to those who are the people, how does they feel? Ema ukansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo mawumelana la bese besithi wena ngwenye iparty kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ema ubazalisa it's your secret ukuthi uyabazalisa not kube inhlamba kithi thina especially to me I so very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amandebele ngabala ngqondo yikho sibazalisa abantwana kokuphela. Ndebele. So this thing is so burning to me, not to me only, but to other Ndebeles. Ukuthi umuntu akhuluma into enjalo, besicela ukuthi ngakho uyavuma. This thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him, because this thing is an insult to our region, to our province, to our country.
Sanibona kwa Studio 7 na balandeli ba kwa Studio 7 njani kodwa hayi siyabonga Studio 7 ngokufunda lokho esikuthumelayo kekhombisa ukuthi lisebenzela abantu siyabonga uNjabulo Dube lo okhulumayo oselwagwelo eShakashi ngomadinga yabona ke ntizano lena ngathi zosicasula ngathi sokumele ukuthi sume sime ngey'nyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho manje sebelandela u-Ezra u-Ezra wenzeni and nabaqala ukumlandela u-Ezra bake bafuna ukumbulala ubo-1990, 1992, 1993 khona lapho ubo-1995 esasebenzele eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsoconga kahle seduze manje sebefuna ukuphinda futhi lokho lokhu ababevele befuna ukuwenza no angeke ahlule ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izani yabulala kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epletini kuzobe lokho ukuthi izani yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungayisizani angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokhu ekubekezelela kona lokho amaNdebele mayethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu ungakhuluma hayi sokumele ukuthi ubulawe no phela luyafusukela kithi uma kunjalo isizwe esingenamlando sifile so kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi and angeke sikumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekayo egugura wonke manje sebezosibulala manje hayi angiboni lokhu bejahana naye umqondisi kwenzeni umntanabantu kanti besicela ukuthi yazi bake baserespekte basihloniphe bengicela laba ababalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni no mani ma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibe lokhu sikhuluma ngamafoni no kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona phela bazobulala bonke abantu esibathembileyo abantu kuyibo abasikhulumelayo sokhulunyelwa ngubani so ma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume ke sibone ukuthi bazosibulala basiqedise i-million angeke baze bakhone futhi ngiyacela laba bamaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume nawe mongameli we-MRP Mqondisi Moyo yazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Umongameli wele Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Yalapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende umnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo. Engehluleka laye uLapid kuza iwakukhetho olutsha. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswa ngakuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi uShovin uchitha isikhathi, uShovin uchitha isikhathi, sekumele nje agwetshwe ayihlale ejele life imprisonment singazi ukuthi i-state akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa i-pressure ngemsakazo ebhizi khuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba, i-radio, i-TV ukhulunywa ngakho, so yandaba bele pressure ukuthi bemthole eguilty. Izathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingatholiswa kwelo dorobho lisuse liswe kwenye indawo lapho okungela pressure khona ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga, it's very rare, akujwayelekanga ukuthi umpolisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubula omunye umuntu, umpolisa ahambe ecourt ufike kuthiwe guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpolisa uyathiwa not guilty aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabe uyasebenza 3 months 4 months seretire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman tongobani laba abacisha imlilo into ezinjalo, yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajwayelekanga and i-response yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe la magqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulela umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Yelo gqoke iskipa ya wathanda ukwenza indaba khona ibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasenza igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona suku zonke. And okusilisela endabeni yokuthi uShovin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure izinto ezazenzakala phandle. But yena uShovin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayenayizo useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi nyabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or i-bias ukuthi umuntu ogqoke iskipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uShovin wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongaphi ugqoke iskipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. abesifazana beMDC Alliance unkosazana Joana Mamombe lo Cecilia Chimbiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.